Lumbukiswa amalanga amathathu oqale ngolwesine ubuthanise abenhlanganiso ezithiyeneyo kunhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokubukisa imisebenzi yabo ukuze icace kumuntu wonke la kuhulumende. Isiphathamandla senango unkosazana Nokuthula Matshazi Mhluzana uthi bona njengenhlanganiso bakhuthaza ukusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende.
Sikhuthaza ukubambana ukwenzela intuthuko yelizwe lonke. So sikhuthaza ukuthi uhulumende abambane lama NGO kusetshenzelwane kuhle ngoba sithuthukisa umphakathi munye. Njalo sikhuthaza ama NGO ukuthi labo abe open to ukusebenza nohulumende, babe ngabantu abahlezi belindele ukuncedisa lapho uhulumende asilela khona.
Unkosikazi Lindani Maphosa usebenzela inhlanganiso ye Hand in Hand Zimbabwe esezicintini eziyisikhombisa ezigoqela iLupane, Gwanda, Bulilima lezinye.
Ebulilima sikuma awards angu-10.
Yeah.
Ama awards angu-10 ebulilima. I think sile Changwa, sile Mtunungwe, sile Dombotemba, iVulindlela, iMalanswazi, iKhame, iPlumtree Town. Siya trainer ngathi omama ukuthi beziqalise namabhizinisi amancane ezindlela yokuziphilisa. So esikwenzayo siyabaxoxa bebe ngama self help groups.
Abakade bekulumbukiso babili baziswa ngamaqembu omculo athiyaneyo. Osakhulayo uNontetho Ncube ubebukisa ulwazi losizo abanabo olungaphathisa kwezemitshina yangalezi nsuku e-Information Technology, ICT, phansi kwenkampani e-IT Solutions, kanye lokulondolozwa kolwazi uziphala ezifana labo cloud.
E-cloud computing sabe sikhuluma ngokuthi ibhizinisi yethu kayingapheleli kuphela emaphepheni, kayingapheleli kuphela emafonini, but ayibe khona ku-internet. So ku-internet akusisho ukuthi singahlala ku-internet ukuthi umuntu sengakwazi uku-accessa at any time.
Unkosazana Progress Banda wenhlanganiso ye-Youth Empowerment and Transformation Trust uthi balezifundo zabatsha zokuba lolonga ukuba zinkokheli ezikhaliphileyo abangaphathisa kuntuthuko yelizwe.
Siyafisela ukuthi njengamayouth elizweni lonke asisebenzeni sonke because yithi ikusasa lakhona. Actually now sesithi ikusasa lakhona yithi. Saka kumele ukuthi siphathisipetise.
Lombukiso ungenwe ngabenhlanganiso zenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela le misakazo yezigaba eyama-community radio stations lezabantu abakhubazekileyo betshengisa imisebenzi yabo yezandla. Bekule mihlangano ebisenziwa eceleni kwalombukiso okugoqela owenziwe namhlanje wabatsha becebisana ngokuzithuthukisa owe-Youth Conversation phansi kwendikimba ethi Leave No Youth Behind, Let Together We Speak. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.